Kamsakaz angiyiboni mina into encomekayo engingayikhuluma ngomnumzana umongameli uBiden selokhu nje ingenile hayi ilizwe ngibona ngathi selingene phakathi kwenhlupho ezingathi zinyanganyana mpela okokuthi kangilathemba kuye njalo kangiboni ele khono lokuthi alungise amanyala la sesiwabone sizakala phakathi kwelizwe izinto zijika zisima kubi kangaka kodwa nibethembisile ukuthi into zizokwangcono kusukela lokhu engenile lapha ngibona ngathi impilo isuka iba nzima ungakhangela-ke ukukhwela kwendaba zama-rent ukukhwela kokudla sokuthiya abantu abaningi bengela ndawo zokuhlala sokuthiya abantu abaningi besemigwaqweni kanti-ke angiboni mina ukuthi kulethuba lokuthi akulungise lokhu ngoba njengoba izinto sezikhwelile futhi lanxa bengabuyela emsebenzini imisebenzi eminingi manje umuntu kasenelisi ukuthi azitholele indawo yakhe yokuhlala esebenza ngakho-ke ngibona ngathi hayi sisebunzimeni obuthize umsakazi
ubona kusiba lobubelo na ikakhulu nxa sikhangele ukubana intengo yamafutha ezimoda ikhanya ilokhu iqansa mihla ngemihla okwakungayenzakali eminyakeni edluleyo esasibona ingaqansa iyehla njalo ubona kuzaba ngcono yini
msakazi angikuboni ungcono okungeza ngoba abantu bethuka manje ngoba into zokukhwela intengo yezinto abaningi bathi lokhu kwenzeka ukuthi amafutha akhwelile amafutha nje yiwa ayenza intengo yezinto iye phezu kodwa ungananzelela-ke iminyaka elishumi edlulileyo izinto eziningi mpela zakhuphuka singanikeza isibonelo sezinto ezinjengamarenti iminyaka elishumi edlulileyo amarenti akhuphuka mpela phose ngingathi nge-50% into nje bezivele zingamanga kahle bezimemanzonzo ukuswelakala kwamafutha-ke manje okudalele ukuthi agcine khuphuka intengo yawo kwakhuphuka nokunye bekuyinto nje evele khona bona ngathi nje kune inflation ekhona lapha nje edalwa ubungame kahle kwe-economy kanti-ke amafutha lawo futhi aseze ukuthi lokhu kube west kodwa nje akusiyo ndaba yamafutha enze into zakhwela kanje ungananzelela nje vele kukhona nje utshintsho obelukhona obeluvele lusenzakala amafutha engakakhweli njalo kangiboni ukuthi le nto kuzoba ngcono